Lokhu kuvezwe ngumphathintambo wezempilakahle uDr. Obadiah Moyo emkhosini wokwamukela usizo oluvele kumankampani amathathu abalisa ekamakhalekhukhwini eye-Econet Wireless, ethengisa izimota eye-Quest Motors kanye labelotho owenzelwe emahofisini alolu gatsha eHarare. Abe-Econet Wireless batholise usizo lwezigidi ezilitshumi zamadola, kuthi abe-Quest Motors bona banikeze imota yohlobo lwe-3.5 ton. Abelotho ngaphansi kwesikhwama se-The President Fund batholisa inkulungwane ezilikhulu zamadola yokusiza kunhlelo zokulwisana lomkhuhlane wesihudo se-cholera. Umphathintambo wezempilakahle uDr. Obadiah Moyo uthi abogatsha lwakhe bazimisele ukulwisana lalo mkhuhlane ukuze ungaze wasabalala ngesibanga esiphezulu.
As I indicated earlier, 25 people have so far died. And I've always said we should not have a single death from cholera or typhoid. It's not allowed. And we all have to work towards ensuring that we clear the problem as fast as possible.
Umqondisi wesikhwama sikamongameli kuLotto uMnumzana Allen Mavunga ulandisa ngokubafuqileyo ukwelula izandla besipha lolusizo kwabezempilakahle.
Mbona ukuthi i-crisis ekhona lapha eZimbabwe, especially lapha eHarare, yona leyo cholera is something esibambileyo kakhulu, because abantu laba abafileyo laba izimuli eziluza ama-siblings, ama-relatives, odadewabo labomne wabo labazali. So thina njenge-President's Fund sibona ukuthi iLotto leyi ethiwa yi-play Lotto edlaliwayo kule mali esilayo ekhona vele sasiyifaka eceleni for such emergencies. So His Excellency wasifonela wathi singanceda ngaphi, sathi no, ikhona imali esiyifake eceleni for yona leyi 100,000, and then bathi siyifake yonke imali khonapha. So yikho esibona ukuthi yikho esinganceda njalo siyenza khonokho.
Wengeza uMavunga ethi kungumthwalo womuntu wonke ukusebenzisana nxa sekuvuke udubo elizweni.
And mbona ngani ukuthi i-Ministry of Health namanye ama-ministries encedisana, njengoba le Econet yayo ebuyileyo, le Quest ebuyadonate i-truck, Econet yathi le budget ye-10 million ukuncedisa lokho, ukuthi sihlangane sonke sibambane njengemuli eyi-1 ukuthi sincedise abantu laba abahlubekayo, abadubekayo, abathole i-crisis le-cholera. So yikho sibona ukuthi no, yikho kusiphushile vele ukuthi it's our duty as Zimbabweans ukuthi sincedise ilizwe lethu.
Iqula labaze bemele inkampani ye-Econet Wireless belikhokhelwa ngumqondisi wayo uMnumzana Douglas Mboweni eye-Quest Motors, ibimelwe ngumnumzana Tariq Adam, umqondisi obona ngezokulungiswa kwezimota, lo nkosikazi Gertrude Chikwava oze ekhokhela iqula elivele kunkampani yeLotto. Abogatsha lwezempilakahle baveze njalo ukuba iziphathamandla zenkampani yakwele Canada ebizwa ngokuthi Ozone Systems, abadume ukutholisa usizo lapho kube lodubo emazweni omhlaba, zithembise ukutholisa usizo njalo kwezokulwisana lodubo lokuqhamuka komkhuhlane wesihudo secholera. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.